Okwamanje uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amane lamashumi amabili, 428,135, asebehlatshwe okwakuqala amajekiseni okunqunda igciwane le-COVID-19 emzimbeni. Uhlangothi lolu luthi asebehlatshwe okwesibili bafika phose inkulungwane ezilikhulu, i-92,164. Umkhuhlane we-COVID-19 sowabulala abantu abedlula inkulungwane lengxenye, i-1,567 eZimbabwe, phakathi kwabantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi amathathu lasitshiyagalolunye, i-38,260, abahlolwe kusukela ngombimbitho nyakinye batholakala bele-COVID-19. Loba kunjalo, kulabantu abathi kabasoze bahlatshwe amajekiseni ngenxa yokungacaci kohlelo lolu olulenyanga ezimbalwa lwasungulwa elizweni. Odokotela bathi kumele abantu bahlatshwe amajekiseni la ukwenzela ukuthi uZulu enelise ukuphila njengalokhu ayekwenza kungakaqhamuki umkhuhlane we-COVID-19. Udokotela Rogers Magigo ngomunye okhuthaza abantu ukuba bahlatshwe amajekiseni.
First vaccine bangimelele, ngikhangelele sibili ukuthi kukhona okuzayenzakala emzimbeni wami. First 3 days ngangilokhu ngizikhangekhangela, kodwa ngangingatshintshanga lutho, and even ubuhlungu lapho engahlatshwe khona kanzaye ngobuzwe. Second vaccine akula njalo engakubonayo engathi ngama-side effects, ama-adverse effects kimi emzimbeni. So ngiyakhuthaza kulabo abasayithekethisa ukuhlatshwa ukuthi babe nezibindi bahlatshwe.
Unkosikazi Debra Chuma ongumbalisi koBulawayo laye uthi wahlatshwa njengodokotela Magigo.
Mina ngokwami ngibone sokufanele ukuthi ngihlabe, ngoba lokhu ngikhangelele ebantwini abahlabayo kudala akwenzakalanga lutho. Okube sobala ukuthi akulanto embi nge-vaccine le. Ngibona engani into enhle ukuthi abantu bafundiswe, batshelwe nge-vaccine thing. Ngaleyo ndlela abantu abaningi bazahlaba bavikeleke ku-COVID.
Kodwa unkosikazi Sazini Mhlonga, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kalalwazi ngokuhlatshwa, ngakho kunzima ukuthi akwenze lokhu.
Mina njengami personally angilalwazi, ngiyazibuza ukuthi cause sometimes bezwathiwa khona abalama-BP abalalokhu bengavaccinethwa, 1 minute bavaccinethwa. Akula muntu oseke wabuya direct to us wasifundisa ngokuthi vele i-vaccination yangkhona kuhamba njani.
Umnumzana Dalubuhle Ndlovu uyakusekela lokhu.
I-COVID yabe yavelela from khona ngale lapho yavelela khona. Thina hayi lokhu ovaccinethwa thina sizwanani lakho? 1, 2, government yeZimbabwe siyaqhampa amandla, so ziyakhuluma iqiniso. When it comes to the vaccine day, esozenika abantwini into eyiyo. Ngu-1, 2, ungazube kuthola ama-certificate. Government yeZimbabwe siziyasebenza ama-responsibilities. Awu-give you example, iSouth Africa iwithrowile i-vaccine athi khona fromin i-Johnson and Johnson nawokugcina izavaccinatheka kugcine.
Kulabantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amathathu lanhlanu, i-35,620 eZimbabwe asebephephe umkhuhlane we-COVID-19 omemetheka okwethusayo kwamanye amazwe. Isibhedlela se-Johns Hopkins University sithi kulabantu abedlula izigidi ezilikhulu namashumi amahlanu, i-152 million, asebehlolwe batholakala bele-coronavirus emhlabeni wonke jikelele, kwathi abedlula kancane izigidi ezintathu, i-3.2 million, babulawa ngomkhuhlane lo. Ngimele i-Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.